Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 21 kumbimbitho 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili intengo yamafutha ezimota ekhwele kabili buthumuthumu kunsukwana ezedluleyo isiyehlile. Abezombusazwe sebegqiba imikhankaso yoketho lwama-by elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Sixoxa labancintisanayo bedinga ukumela iBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda owebandla leCitizens Coalition for Change lomnumzana Kulakwashe Mamvula owezanu PF. Uhlelo lukahulumende lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqala namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intengo yamafutha ezimota ekhwele kabili buthumuthumu kunsukwana ezedluleyo isiyehlile. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi kusukela namuhla ilitha yephethulo ebisibiza $1.67 isithengiswa nge-$1.59. Ilitha yedizili yona ebisithengiswa nge-$1.68 isibiza $1.60. Lokhu kutsho ukuthi intengo yamafutha la yehle ngamasensi ayisishiyankalombili eMelika 8 cents. Ngedola leZimbabwe ilitha yephethulo yehle isuka ku $216.78 yaya ku $213.90. Idizili yona ebisibiza $218 isithengiswa nge-$213.49. Ukukhuphuka kwamafutha ezimota kubangele ukuthi abezitolo bakhuphule labo intengo. Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokuphuma ijumo esiya ezigabeni ukuyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 endaweni ezifana lemakliniki, ezibhedlela, emankampanini kumbe endaweni zokusebenzela, emasontweni lakwezinye ezitshiyeneyo. Ekhuluma lentatheli izindaba izolo, umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe bazahlaba abantu kusukela ebantwaneni abaleminyaka yokuzalwa elithumi lambili i-12 years kusiya phezulu. Uthe injongo yabo ngeyokufinyelela bonke abalesifiso sokuhlaba lijekiseni ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Wona osubulele abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu eZimbabwe 5,423. Lanxa uhulumende wayethe ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilithumi kusiyaphela nyakenye, usehlabe abantu abedlula kancane izigidi ezine kuphela 4.4 million. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokuvikela iCOVID-19 umfundisi uSenisibanda.
Okokuqala, siyananzelela ukuthi lokhu lilinengi ixuku labantu abangatholi ukuhlatshwa kwesibili. Kuyadingakala ke ukuthi abantu bahlatshwe lezo injection zombili. Kuyabe kuyinto eqakathekileyo, ngakho lumkhankaso osusungulwe njalo nguhulumende uqakathekile ukwenzela ukuthi kufinyelelwe labo bantu abakade bengatholi ukuhlatshwa kwesibili. Ikanti njalo lokhu bekhona abanye abangahlatshwanga injection yokuqala lesibili. Labo kuyadingakala ukuthi sibakhuthaze ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lithole lokho kuthiwa i-herd immunity, ukuthi kuhlatshwe abantu abaningi ilizwe lonke.
Njengabamasonto mfundisi, siyazi ukuthi la sungula uhlelo lokukhuthaza abazalwane emasontweni lapho ukuthi bayehlatshwa. Luhamba njani lolo hlelo?
Kuqakathekile ukuba siqhubekele phambili lokhu sikhuthaza abantu emabandleni ukuthi behlatshwa, ngoba siyakwazi ukuthi yikho lapho kulabantu abanengikhona. Ikanti njalo siyathokoza thina ukuthi abafundisi bavula amabandla abo, kwatholakala indlela yokwenza ama-announcement. Yikho sibone njalo le nani labantu abahlatshwayo likhwelile. Kodwa lokhu siqhubekela phambili sikhuthaza abantu, njalo siyathokoza ukuba yena i-Ministry of Health isiqalisile njalo uhlelo lwayo lokuletha ama-mobile units ukwenzela ukuthi abantu bahlatshelwe eduzela lapha abakhona.
Amanani alomkhuhlane siyabona ukuthi ayehla emhlabeni jikelele. Ubona kungaba lengozi yini yokuthi ilokho kungabangela ukuthi abanye babona ngani usuphelile lomkhuhlane basuke bekele ukuthatha amanyathelo ukuzivikela?
Ingozi khona kakhulu ukuthi abantu abaningi bengabona ngani lomkhuhlane usuphelile, njalo lokuthi behlatshwe kwesibili mboko wokuqala bekubonana kusadingakala. Ikanti nasiyakwazi ukuthi lapha elizweni lethu eZimbabwe lokhu bebaningi abantu abangahlatshwa. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe ukwenzela ukuthi bethole indlela yokuqinisa imizimba lokuzivikela kulo mkhuhlane. Kwamanye amazwe esiwabone sevulekile kungenxa yokuthi kuhlatshwe abantu abaningi phose ilizwe lonke liyabe lihlatshiwe. Kithi lokhu kusasilela kakhulu. Ngakho kuyadingakala ukuthi lokhu kuhlatshwa kwenze njalo. Siyananzelela ukuthi akhona amanye amazwe osokuphakama njalo inani labantu abagula ngalo mkhuhlane. Loba sibona kwezindawo kungani kuba neno, kodwa kwamanye amazwe sokuqalisa njalo e-new wave. Ngakho-ke ayisonto esingayikhangelela phansi, njalo siyakwazi ukuthi sesiyangena esikhathini somqando lapho umkhuhlane lojwayele ukukhwela kakhulu ube le nani eliba phezulu. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi abantu bakithi bahlatshwe abazivikele kulo mkhuhlane we-COVID.
Kuyini ongakuxwayisa kumbe ongakukhuthaza uZulu?
Siyakhuthaza abantu bakithi ukuthi asiphumeni ngobuningi bethu siyehlatshwa. Laba abahlaba kokuqala hambo hlaba injection yesibili. Lalaba abangahlatshwa behambe bayehlaba eyokuqala. Njalo siyakhuthaza abantu ukuthi bantu indaba le yamamaski, indaba yokusanitizer lokugeza izandla, lokuba-ke ugcine ibanga elinani phakathi kwakho lomakhelwane wakho, indaba kumele siqhubekeleni phambili ngayo. Sizinanzelele ukuthi i-COVID ilokhu ikhona, njalo-ke ilokhu ingumkhuhlane ongabulala abantu.
Umfundisi Useni Spanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa isisole ukuhlaselwa kwabeZimbabwe izizalwane zaseLesotho kwele South Africa zizibangisa imisebenzi emapulazini. Iphephandaba le-Independent Online libike ukuba udlamelolu luqhamuke eRobertson ngolwesine, lapho abeLesotho abavuke khona ubhova batshisa izindlu zabeZimbabwe besithi kungani kuqhatshwa bona kuphela ngabelungu. Ukuchiswa kwezindlu lokhu kuchiye abeZimbabwe abedlula amakhulu amahlanu 500 bengasela ndawo zokuhlala, njalo babikwa bebaleke bayaphephela enkambeni yamapolisa. I-Independent ithi kulimale abantu abalitshumi lasikhombisa 17, njalo oyedwa wabo ulaliswe esibhedlela. Udlamelolu luza ngesikhathi abokuza behlaselwa izizalwane zaseSouth Africa phansi kohlelo lwe-Operation Dudula zisithi kababuyele emazweni abo. Kulenye njalo inhlanganiso ekusolayo kakhulu lokhu eKopanang Africa ebiqoqa ukutshengisela eJohannesburg namuhla isola ukuhlaselwa kwabokuza kodwa ithi yalisiwe ngamapholisa. Sixoxele sikhulumeli seZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwanazi.
Udaba lolu sisaluzwela emaphepheni nathi sisazama ukuphenyisisa sithole mhlawumbe ngcamatshi umuntu ongasitshela ukuthi kahle kahle kuhlukele phi kwenzakalani. Kodwa ke nje siyayisola kakhulu into yokuthi kutholakale ukuthi izizalwane zakithi ziyahlaselwa njalo nje sekukhanya ziyizwe eziyithageti ukuhlala nje zihlaselwa kancane kancane ngokusolwa lokho kwalokhu lalokho. Kodwa ke futhi siphinde sikhuthaze izizalwane zakithi ukuthi nazo kazigweme ukuzifaka esimweni esidala ukuqophana lo dushe phakathi kwazo lezinye izizalwane zamanye amazwe ikakhulu ama-host azo. Kwesinye isikhathi kuyadingeka nathi ukuthi silandele ulayini nathi siphile indlela leyo ephilwa ngabanye bonaba singafuni ukuba indlubu ewele ephokweni.
Zikhona yini ezinye izehlakalo zokuhlaselwa kwabeZimbabwe kumbe abokuza nje jikelele eselizizwile?
Dina into esesinanzelela ukuthi nje sekule tendency nje yokuthi izizalwane zakithi sengathi ziqochiwe nje umuntu nje osukelayo usukela izizalwane zakithi. Lokho kuyasikhathaza kakhulu kanti vele nayo Operation Dudula lesi sigxike amahlandla amaningi sasondelelana nabaphathi bephanda intambo kuleli lizwe ukuthi bakunanzelele ukuthi into eyivigilantism ayizukuphathisa leli lizwe nakanjani. Ungananzelela iministry, uminister of labor ubabunxesi nezinye inhlangothi zikahulumende nabanye abaprogressive sebegxekile kakhulu organization ngenxa yokuthi siyazama nathi ukuthi silandele ama-channel siyekhalaza nathi ukuthi sikhalele izizalwane zakithi ukuthi kazingakhahlanyezwa. Ukuthi izizalwane zakithi zincitshiwe ama-ZTP akutsho ukuthi sezi-illegal and le nkulumo yokuhlala kwenziwa ngazathi izizalwane zakithi yizo ezi-illegal or yizo zodwa izizalwane zokuza kuleli lizwe laseSouth Africa into nje engaqondanga. Akuqondanga ukuthi umuntu kazana nje asukume alande omunye umuntu athi yena usebuza ipasi nespecial. Akuso isigaba sakhe leso, umuntu nomuntu kazazi isigaba sakhe ngokomthetho. Umthetho ngowamapholisa nezinhlangothi zengalo zomthetho. Umuntu onohlupho uyahamba ebika icala emapholiseni athi ukuthi usola ukuthi nokuthi amapholisa abesephenya. Kubi lokho okwenziwa ngabantu abafanana nabo Operation Dudula.
Abenhlanganiso yeKopanang bathi bebeqoqa ukutshengisela besola ukuhlukuluzwa kwezizalwane zakwamanye amazwe lokhu kodwa bathi balisiwe ngamapholisa. Uthini ngalokho?
Siyakuzwa lokho kodaba lwabantu baseKopanang labade behlele ukuthi bamatshe bethi anti-xenophobia. Nakhona nje thina siyinhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa asizange sibe yingxenye yalokhu kuhlelwa kwe-anti-xenophobia match. Futhi thina siyake siprefere ukuthi singadali ukuthi kube namamatshi ethu seeming to be pitting ourselves against the umphakathi waseSouth Africa. Khonokho kudala nje kwesinye isikhathi ukuthi kube lokuxhophana. Ngoba labo bedudula labo bathe bona sebephendula bathi no, lina selithatha ilanga lethu leSharpeville massacre esilirecognizayo ngenkinga esayasivelela eselatshintshwa laba Human Rights Day, selisebenzisa lina ukuthi lina lithi thina selimatcha against thina ngoba lisithi thina si-xenophobic bezitsho bona beyidudula. Khonokho nje ukuxhophana thina sikhuthazani nakho siyiZimbabwe Community South Africa. Thina sithi akube nengxoxo nje eceleni abantu kuhlaliswane phansi kukhulunyiswane njengoba sahlela via i-Africa Diaspora Forum ukuthi akuke kuhlanganwe i-Council of Churches nomphakathi nayo idudula le kuke kuxoxiswane kanti inhlupho ze-community zithini.
UMnumzana Bongani Mkhwanazi yisikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa. Abantu Ncintisana kukhetho lokudinga umeli weBinga North edalele parliamente kukhetho lwama-by-elections abathi umnumzana Prince Dube kuSibanda owebandla le-Citizens Coalition for Change lo mnumzana kudakwashe Mavula Musaka owezanu-PF sebekhuthaze uZulu ukuthi aphume ngobunengi aye bavotela ngamunye ngomgqibelo. USibanda nguye owayemela isigaba lesi engakaxotshiswa yi-MDCT. USibanda uthi lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ebelo mhlangano wokudingela uMamvula usekelo ongenwe izinkulungwane zabantu esiyabhuwa ngomgqibelo ukhangelele ukumlahla phansi uMamvula ngoba iZANU-PF ingafuneki eBinga.
Ufuze silandzelele ukuthi okwakuqala eBinga North silama ward alichumi lanhlanu sile 15 wards phakathi na kwe 15 wards zona lezo akula eyake yathathwa iZANU PF ngomnyaka ka 2018 wokuthi ukuthi kathesi sihlezi kwamaphezu kwama ward angu 15/15 so phakathi na kwama ward ona lawo hayi umkhankaso wethu uhamba kuhle asila dubo asila lapho esingathi khona kumbe kulabantu abangasethusela.
Umongameli Mnangagwa ube khona ngapho eBinga emhlanganweni wokukhankasela ukhetho njalo sibone kusiba labantu abanengi inkulungwane zabantu ukulumhlangano. Alukwethusanga yini usekelo uMnangagwa alutholileyo?
Babuyile sibili babuye bebaningi kakhulu. Mbona ngani amabhasi awezubuko awabuyileyo angena phakathi na kweBinga North ayedlula i-100. Mbona ngani bekula 120-130 amabhasi awezubuko awabuyileyo eletha izethekeli zethu zizobona ukuthi siphila njani lapha eBinga North. Mhlawumbe bezobona njalo ukuthi nxa sisithi thina intuthuko lapha sisalele emuva enxa bebezobona bebezosihleka. Kodwa into ekhona ukuthi angila lutho engalwesaba nxa kuthe kwabuya isethekele. Kuyafana lawe unjenje nxa kuyikuthi inkomo kwabuya isethekele emzini wakho awungeke wayesaba ukulala endlini yakho yokulala ibedroom yakho. Lami angeke ngesaba nxa yokuthi uMnangagwa ubuyile babuya bebanengi. Into kuphela nje engiyibongelayo ukuthi babuyile ngobuningi babo baphinde babuya lezambuzi zabo ezithwalwayo ama-mobile toilets bahamba bafake eBinga ngalesi eBinga esiyabhuwa. Ngizwile ukuthi khona kubuyile abantu mhlawumbe abafika ku-5100 abalabantu abadlule 5100 ababuye esiyabhuwa. Akula lutho alukhulumile uMnangagwa oluyakwenza ukuthi kube lababili kumbe labathathu abangayenza ukuthi beguquke bevotela yena.
Mazwibani ongathanda ukuwatshela abantu beBinga Sibanda sisiya nje kukhetho ngomgqibelo?
Yebo, sibonile izinduna ziphiwe amabhodi okuthi khona bebambe inhlazi. Kuhle, siyakubongela lokho. Sibonile amabhayisikili abuyile. Kuhle, siyakubongela lokho. Kodwa sidingi amabhayisikili, asidingi kusuta kwezinduna zodwa. Sidinga ukusuta komuntu wonke, sidinga ukuphakama komuntu wonke. Kanti iZANU indaba ingafuna ukusitshela ukuthi kusukisela ngo-1980 kuze kube namhlanje iminyaka engamashumi amane lamabili yindaba bengazake babe lo muntu oyedwa nje weZANU ukuthi wakhona uyakhwalifaya la ukuthi abe nguminista kumbe ngudeputy minister kumbe ngupermanent secretary. Kubangelwa yikuyini? Kubangelwa yikuthi ibandla leZANU-PF liyabanikazi. Abanikazi bebandla leZANU-PF ngabantu besishonele. Waqala ngamaZezuru, khathesi ngamakaranga. Into yabo libandla labo akulani lathi. Kaba yenza into yabo, lathi zakwenza into yethu. Mhlaka 26 akula ngenye indlela, sizavotela owethu, sizavotela ilizwi lethu yena asimela eParliament. Okwabo lokhyana bangabuya bezosithembisa, kudala basithembisa. Kufana lentombi emithiswa kuze kube ngabantwana abalithumi. Ilokhu ithengisa ukuthi hayi ngiyakuthatha ntombi yami, ngiyakuthatha ntombi yami, ngiyakuthatha ntombi yami. Imithiswe, ichiwe injalo, umntwana engagcinwa bese kuthiwa ke kusasa nqa kuye ukuthi yese phume eveleni umntwana bese kuthiwa intombi yami semfuna ukuthatha namhlanje sesidiniwe ngabo akulalo tholi yakwenzakala umnanga gubuyile siyabonga ukuthi ubuye lama toilet waphinde wabuyela lama toilet akhe kahambe lapho aya khona ikaphenduki futhi lapho ebhinga ngoba indlela eyadliwa ngayo lo mntana akhe lafuna ukumfaka la asifuni ukumelwa ngabantu abasongaba ngaso bantu bethu siyakwazi ukuthi singabobani siyakwazi njalo udaba lwethu luyangaphi akula ndlela yakwenzakala ukuthi ebhinga lapha kutshintshe okukhona ebhinga yikho kukhona thina sihamba lebandla elalilibandla likatswangirayi khathesi selikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa yilibandla lethu yilibandla elisithandayo lathi ibandla lakhona siyalithanda.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda uncintisa ukhetho lokudinga umeli weBhinga North eParliamente edinga ukubuyela kulesi sikhundla ngemva kokuxotshiswa yiMDCT. Sixoxe njalo lomela iZANU PF kulolu khetho umnumzana Kulakwashe Mamfula yena othi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe ukuze kube lentuthuko eBhinga.
Ziningi inhlelo esizikhangeleleyo ukuthi zibuye eBhinga kodwa ubuhle ukuthi sokuqalile okuningi sifuna amanzi izibhorani zenzwe sifuna imigwaqo igredwe kwaqwethu siyabhuwa eBhinga siyabhuwa Karoifa kwithara sifuna njalo iboda yethu ivulwe sifuna imigwaqo eyabesiya emavillage layo egradewe abantu bafuna ukudla izola linanga bayefuna ukuncedwa nguhulumende wabo omuhle funakala ama-clinics funakala izikolo ama-computers ezikolo ngokunye okwezinto eziqhathekileyo singakhohlwa imisebenzi kwabasakhulayo okuhle ngokuthi konke lokho ngikhulumileyo sekuqalisile ukusetshenzwa.
Yebo, lithembisa abantu beBhinga intuthuko Mavula, kodwa bakhona abathi kudala ibandla leZANU PF lisembusweni selileminyaka engamashumi amane 40 years zonke libusa. Kodwa bathi akulalutho elilwenzileyo imigwaqo ifile inhlelo zentuthuko kazikho kulowo mango lasendaweni ezitshiyeneyo. Uthini ngalokho?
Bengakutsho abanye kutshiyeni ukuthi bakhuluma kunjani, abanye bakhuluma nje bedakiwe, abanye abakhuluma nje bethabe kakhulu, abanye abakhuluma nje ukuthi kuthiwe hheyi umuntu ukhulumile. Konke lokhu kuyavunyelwa ngoba ilizwe lethu leli likhululekile ukuthi uyakhuluma okufunayo, labalahlekayo asibayaleli. Yekelani ngitsho ukuthi abantu abakazwisisi ibala elithi new dispensation, bengakazwisisi njalo alo abakaboni le misebenzi yenzakala kwi-new dispensation. Umuntu ozwisisayo ukubhizimusi uyozwisayo ukuthi i-new dispensation kutsho njalo kwenzakalani. Wagayela imigwaqona leyo abayitshoyo emningi yakhona iyasetshenzwa kathesi. Awungazi ukuthi bona bavaleleni amehlo ukuthi bebona ukuthi Mashingo Road ngale iyatsha umgwaqo into engayenzakalanga, bebona ukuthi eBulawayo esithi Mthare Plumtree yajwelayizwa bakhangele kathesi sikhuluma nje amanye imigwaqo eminingi sephela ukufakwa amathara ma-highway imigwaqo iyarefurbishwa. Kathesi ngikhuluma nje Karoi eBhinga Road yayihlupha kweminyaka leminyaka abantu isikhala ukuthi yafakwa itara, iyafakwa itara. Sikhuluma nje yayiqasele Karoi, I think siyajama more than 20 kilometers. Sathi hatshi umongameli ayiqasela eBhinga, bavuma ukuthi iqase eBhinga. Ngikhuluma nje isiya isifakwa itara okuningi, kodwa ikuthi nje umahlabezulu bayaphambanisa bathatha amakansila bewafake kuZANU PF ungamakansila weMDC abebhambanisa abebulala iconomy. Ungakhele Harare council almost wonke top management basejele balama cases abe court.
Besiyavota nje abantu beBhinga ngomgqibelo, uthanda ukuthini kubo?
Amazwi engifuna ukutshela abantu beBhinga ngokuthi isikhathi esokuthi siyethe intuthuko ngakithi esithi ngisitonga chindi chakuti okunothwethela usumpuko bakwesuchasika ngoba kuyandathi umuntu wonse wamubvinga tujata netulangela usumpuko nkulu zide ayikona ukuthi tikitilukwami kulangana MDC akajulako lokoyungiswa chindi dakwentshibalukuita pe so awa tubike muntu ngokuthi uzike ukuthi ulukweleta usumpuko ulala usumpuko wasala bya munyaka umwe ukuthi tunjile kuma harmonized election so oyo kuda musaka imebo ndiri kulombera kuti muntu pepe ya munyaka umwe kupera muntu bone muntu yezike bya bawawa munyaka umwe mbona kuti twachita byeni twasika i 2023 my election ndiye mlalanga kuti oyo tega prince tokamupede tawampede 8 years wakachitanzi umunsako itwa mupa 1 munyaka wachitanzi andiye mlasara muntu ngomuyanda mu 2023 muntu ngomubwenya kuti ulalo sumpuko ambochitenda lusumpuko mlalanga ndinyo kuti 18 years wakapa MDC zano PF nolito wapa 1 year ndini mlalanga mu 2023 kuti njiri pate doti njire njita wakapa 18 years waye njita pa 1 year mnuli mlalanga ndinyo kimi ulanga ziri wita na mu ground so chasika chindicha kuti tuye kukenani vantu wakubinga tujatane tuye utunkile unembo tuye kukenani tuasika mu 26 ni independence day yesu independence kuzwa ku leadership ya MDC leadership ita kwa skipe leadership eti doma ibika ya chicha ya karabi ya kubla wayo tubike leadership lino ilachandiso abantu
umnumzana kuda kwashe mamvula musaka unxintisa ukhetho lokudinga umeli webhinga north edalele parliamente elilunga lezano PF imihlangano yokukhankasela lolukhetho ikhangelelwe ukugqitshwa ngolwesithathu seli kubonile na okusemaphephandabeni iZim Life ithi kubotshwe owesilisa eMarondera uBright Jantali esetheswa icala lokudlwengula lokubulala abesifazana abayisikhombisa. iNewsday ithi umkhokeli webandla le-Triple C umnumzana Nelson Chamisa utshele umhlangano awenzele emaswingo izolo ukuthi engaba ngumongameli weZimbabwe uzabusa ngcono kakhulu kulo mongameli Emmerson Mnangagwa. Ikroniko ithi uMnangagwa uselaye ingatsha zikahulumente ukuthi zivumbe iqula elizabona ngokukhulumisana lezizalwane seZimbabwe eziphandle kwelizwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Reporters Without Borders luveza ukuthi eleZimbabwe, ele-Eswatini kanye lele-Angola angamanye amazwe ahamba phambili ekuhlukuluzeni intathelizindaba. Umsakazo munye uthi eleBotswana aliseyi kuphoqa izethekeli ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kodwa kumele zitshengise ubufakazi bokuthi azilawo lumkhuhlane. Siziqibe ngodaba lweMelika. Idale lesenethi namuhla lizaqala ukuvivinya owesifazana onsundu okhethwe ngumongameli Joe Biden ukuthi abe ngumahluleli wenkantolo yeSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Uhlelo lolu luzathatha insuku ezine uJackson ebuzisiswa ngamalunga ePhalamende phezu kwezinqumo aseke wazethula enkantolo ephansi kanye lokuthi kahle kahle kungani ebona ufanele lumsebenzi. IParliamente ingapasisa ukukhethwa kwakhe unkosikazi Jackson uza kuba ngonsundu wesifazana owakuqala ukuba ngumahluleli weSupreme Court eMelika. Nansi ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota ekhweleka bili buthumuthumu kunsukwana esedluleyo isiyehlile. Abezombusazwe sebegqiba imikhankaso yokhetho lwama-by elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Uhulumende usungula uhlelo lwakhe namuhla lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.